Siyabonga Gibbs Dube selamukela emsakazweni weStudio 7 omgqibelo mhla ka 20 Nhlolanja 2016 selethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali chona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ekuqhubekeni kokudonselana amandla kubandla lezano PF sokuxotshwe inye njalo inkokheli yesigaba seMidlands.
Kokade kusenziwa yilabo okuthiwa igipoti yikuthi besokoza labo abanakanela ukuthi baseqeleni elisekela ongumsekeli sikakapresident uMnangagwa.
Lanxa ibandla le-People First selethulwe kusemthethweni, lokhu lingakacandi umhlahlandlela walo.
Isimboli isikhona, isimboli izake iyavulwa ibekwe sobala kulonji.
Umanisipala wakoBulawayo uyanconywa ngemva kokuphawula imota zokuthutha izibi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ekuqhubekeni kokudonselana amandla kubandla lezano PF sokuxotshwe inkokheli yesigaba seMidlands. Abazi ngokwenzakalayo bathi abaxotshiweyo laba ngokhetho lwe-vote of no confidence ngabakuxuku lezano PF elithiwa Team Lacoste elisekela umnumzana Emmerson Mnangagwa. Abaxotshiweyo ngokhetho lohlobo lolu bagoqela umphathintambo wezemidlalo lamasiko umnumzana Makhosini Hlongwane, unobhala umnumzana Dapiwa Nashe Matangaitse labanye abafika isikhombisa. Izolo uMongameli Mgabe uchothoze abakumaxuku amabili athi wona ele Lacoste lelithiwa G40 okuthiwa babangisana isikhundla sakhe nxa echiya isihlalo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nhlanhla Dube.
Uzananzelela ukuthi kokade kusenziwa yilabo okuthiwa G40 yikuthi besokoza labo abanakanela ukuthi baseqeleni elisekela ongumsekeli sikakapresident uMnangagwa. Ama-veteran siwazi wona, ungananzelela ukhangele muva, ama-veteran ngaphandle kwengatsha zezanu-PF njengebandla ezithi abatsha i-youth omaman's league, izanu-PF ligxile kakhulu kuma-veteran. Ama-veteran ungananzelela ukuthi ngembali yezanu-PF avele ngesikhathi izanu-PF isentini yayisebenzisa amadlanla njengebutho njalo njenge-commissariat ababekhampeynela kumbe ababekhankasela izanu-PF endabeni zokhetho olwaluzalandela. Yikho okwenze ukuthi lakhathesi ama-veterans abe ephakathi laphakathi kokuncintisana kwezombusazwe ikakhulu ebandleni lezanu-PF.
Esike samuzwa yena uMongameli Mgabe uqobo esithi sebekhona abekuzomvikela asebethatha amacele. Ngokubona kwakho singabona na kuqhamuka uDlakela?
Okokuqala ukuthi kuyinto ethusayo kwabaningi eZimbabwe, kuyisifiso njalo esokuthi ukuthintana kwezombusazwe kungasibangeli uDlakela, kungasibangeli impi eZimbabwe. Sibone ngani loba nje kathesi sithwele nzima ngokuthi akula kudla, yebona kule ndlala, yebona kulento eziningi, akula msebenzi kulento ezinjalo, kungalungiseka lula njalo masina. Uma singalungisa ezombusazwe singathathanga izikhali, singathwalelana ngemikhonto, ngokokuqala lokho. Okwesibili, ngoba izanu-PF ivele iyenza yona ezombusazwe zayo ezepolitiki, ihlanganisa abaphethe intonga ezombuso abathi ngesilungu ngama-institutions of coercive force, laba abayenelisa ukuthi baqalise uDlakela kumbe balumise, abafanana lebutho, abafanana namapholisa, abafanana lehofisi kamongameli abakhangela beqatshile.
Hello ke ngumnumzana Nhlanhla Dube ingcwethi ecubungula ezombusazwe bekhuluma icingweni le studio 7 ekwabulawayo. Lanxa ibandla le People First selethulwe okusemthethweni lokhu lingakacandi umhlahlandlela walo. Ukuze sizwe okuningi ngaleli bandla elikhokhelwa ngukosikazi Joyce Mujuru, sixoxele siphathamandla salo umnumzana Max Mkandla.
Kodwa ke kathesa kusibambi lutho ukuthi khona sibe lamarali, sibe lemihlangano. Okwethu ukutshela wona amapholisa kuphela la ukuthi khona bebe khona la ngomthetho wethu elizwe uhlukene lemithetho yamanye amazwe.
Lona ibandla lizasebenzisa uphawu bani esingathi symbol ngesilungu?
Isimboli isikhona. Isimboliza ke iyavulwa ibekwe sobala. Kulontshi ekulontsheni lapha yena umngameli wethu nguyoza yibeke iveze ebantwini ethi thina uPaul wethu esaziwa ngalo yilolu sesikwazi yebo kambe kodwa ke kusadinga ukuthi yena ungqungquthele nguyokhokhelayo ebe nguye yena okubeka sobala esizweni kumbe emhlabeni wonke jikelele bebekwazi ukuthi khona isimboli lesi esinje lolu yiluphawu olwebandla leli elikhokhelelwa ngumama indlovukazi uMjuru.
Nxa sikhangela eselikwenzile njengebandla esingathi thina ngama structures kuyini okusilelayo akhona yini ama membership cards?
Ama membership cards asekhona kodwa ke ngakaqhutshelwa ezandleni zabantu ngoba kusesatshelwa lokho phela ukuthi kasikalontshi kathi sizaphongwanika abantu njani singakalontshi sisanda kathesa ukuvela ukuthi siye register ngokomthethweni sesivela khona ngale ekulontsheni khona laphana kumbe nxa yokusela iviki ezimbili kumbe insuku elulodwa ama-provincial coordinators wonke ayi-10 bakwanisa ukuphiwa i-membership card beyayichaya kuma-structures akhona ku-ground ukwenzela ukuthi abantu labo bezigqaje ngakho beziqhenye ngakho besiya khona ngale ukuyalontsha kumbe mzwane welontshi leyo sizakhangela ukuthi khona okungcono yikuphi ngoba asikalontshi phela soka sifuna ukuthi sihambe okungekho emthethweni izihlakaniphi zizakhangela isimboli yethu isisekhadini begijime beyayirejista baningi abasilwisayo nakho ke lokhana sisakubambile nki ezandleni sokufumbethe ukuthi kungaphunyuki kube yingcino singabambi into eziphunyukayo ngoba kathesa amakhompyutha lawa imechanism yakhona too much technology ekhona emhlabeni omunye angavuka seyintshontshile sesithi le yisimboli yami kutholakala ukuthi amahhofisi akhona lawa kaseyiyo emfihlo eveze egcekeni kwenzela ukuthi ilunga lelunga libe kwazi ukuthi liya ngaphi nxa lisiya edorobheni kumbe kungaphi lapho kule ofisi khona ilunga lelunga liyabe likwazi ukuthi liya ngaphi.
Hello ke ngumnumzana Max Mkandla isiphathamandla sebandla le People First elikhokhelwa ngukosikazi Joyce Mujuru ubekhuluma le Studio 7 ekwabulawayo. Sekulabanye abalwela ilingolo labesifazane abathi amalobolo sekumele esulwe ngoba efaka abesifazane esimeni esingalunganga. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxe lonkosikazi samukelisiwe Ndlovu Tongona ukuze sizwe imbono yakhe.
Lisiko vele esilithole likhona and lathi sizolishiya likhona kodwa okwamanje abanye bangaba like against ukuthi abasahambelani ngendaba zamalobolo ngoba sokungathi ukulobola okwamanje ngathi abantu bayathengisa abantu ngoba ungakhangela imali ezibizwayo for umuntu ukuthi alotsholwe zikhanya ziningi kakhulu. Uthola ukuthi abanye bathi ukangaziwe abanye babiza kubo ma $3,000 abanye uthola umuntu athi ufuna $4,000 sokufana ngathi uyathengisa umntwana yethi abanye babiza kubo ma $300 ukangaziwe. So yikho abanye bethi ilobolo ayibe out kodwa mina ngibona ngathi ukuthi ibe out totally yabathi sesingasahambelani nesiko esithole likhona. Abantu nxa bebiza amalobolo ababize kube yinto e-reasonable engayeneliswa ngumuntu ukuthi noma siyenzile abantu ngeke bakuthuke ngokuthi abazali bakho baye bacharge ilobo lengakanani.
Abanye njalo ngabathi akuncedi ukubiza amalobolo ngoba abanye abesifazana yibo abakhipha amalobolo besipha omngabo ukuthi bahambe baye balobola. Wena ukubona njani lokho?
Okokuthi umuntu oyesifazana nguye okhipha imali ukuthi aphe umyeni wakhe ukuthi ayemlobola, lokhu sokusiya ngabo bobabili ngokuvumelana kwabo endlini. Kodwa nje njengami angiboni ukuthi nginganikeza umuntu wesilisa imali ukuthi ahambe ayengilobola, and ngingazi khonapho ukuthi yena uzomnikeza imali ukuthi ayelobola ukuthi yena uyabe engasebenzi na or uyaba engelaso isifiso sokuthi ayelobola. Ngiboni ngathi kungaba ngcono ukuthi ulinde until inhliziyo yakhe maybe ivuleka or yena athole imali ahambe ayekulobola than ukuthi libolekane imali ukuthi ahambe uyengilobola. Ngoba kusasa uzoba futhi ekuthuke emtshela ukuthi hhayi angizange ngilobole futhi ngowazilobolayo. So sokugcina kuyinto ezogcina ukustressa futhi wena wakhona okukhipha imali ukuthi uye lotshola.
Lo-ke ngunkosikazi Samukelisiwe Ndlovu Tongona ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Umanisipala wedolobho lakobulawayo senconywe inhlanganiso lezakhamizi zakobulawayo ngokuphawula imota zokubutha izibi lezokuthwala amanzi ezilithumi lasikhombisa. Umeya waleli dolobho uMnumzana Martin Moyo uthi lezi mota ziza ngesikhathi kulokusilela kwemota zokusebenzisa. Kwesinye isikhathi umanisipala ubesehluleka ukubutha izibi ngenxa yokusilela kwemota. Izakhamizi zincome kakhulu umanisipala ngaleli nyathelo. Sixoxele nobhala jikelele wenhlanganiso yeProgressive Bulawayo Residents Association uMnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Weli, ngiyakukholwa ukuthi umeya akasebenzi yedwa. Umeya usebenza lecouncil, ngayini council usebenza lethinga lamacouncil njalo usebenza lethimu yakhe yemanagement. Ngokunjalo thina sithi ngazo tshayela ihlombe bonke basebenzile kodwa-ke bese sikhayela futhi esisebenzile zonke bayazitshayela.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi unobhala jikelele wenhlanganiso yeProgressive Bulawayo Residents Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba zabesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lonkosikazi Febi Dube ohlala eBinga ukuze asichasisele ukuthi kwenzakalani esigabeni sakhe. Siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga lami ngiyathaba ukuba lami lethu. Mina ngisebhinga esiyayabhuka phansi besiyabhuka kodwa ngisesimampambi ward 3. Ngumama othethe oteze emzini wakhe. Omama thina ngapha kele nzima ngoba izwi lalikho lenya. So vela kusayenziwa lutho ukudla abantu bathele nzima lo bantwana besikola basaye ezikolo.
Kuke kwana izulu kunsukwana ezedluleyo.
Izulu lana sibile nalo liyanelana kwezinye indawo but inkinga lapha yikuthi abantu baqala bahlanyela ngabo-October kwamila kwakhula banatho kusisa abantu babuya bahlala futhi emakaya. Ithese lisimele sibili badinga futhi inhlanyelo babuyela bayahlanyela kwakatesi azikakhulu okokuthi i-20 or 15 centimeter azikafiki njalo sokuqalisile ukutsha. Uhulumende wethu uyasinceda ngelokuthi ngomumbo wokunika ama-social welfare i-beneficiaries but kusuka kuthathe abantu abasesengakancane abangamelanga babhenefithe ngenxa yokuthi abadalayo babhala izihlobo zabo labangane babo So omama abaningi abalukele abanye bathezi nabo ama orphans. So bathwele nzima ukudinga ukudla. Abantwana abaningi abasaye ezikolo ngenxa yendlala. Omama abaningi bangagula ngapha lapho esikhona iklinika ayikho. Besiyesabela ukuthi kuyadala kwemikhuhlane enzima. Imikhuhlane yesifuthe efana labotyphoid labokorela. Ngoba abantu abalaziforama. Njengalapho ngikhona kuvillage yesaminga. Kuneziforama ezimbili zonke azisasebenzi. Sokwakaphisa abantu bama-20 million kade babilisa amanzi.
Yiwuphi lawo mfula abantu abakha kuwo amanzi kathesi? Bahamba umango omude yini?
Ye, abantu bahamba umango omude. Ngoba bakha umfula osuke siyabhwa othiwa nginakusinda. Baphinde bathi kukaningo. Kukaningo yivillage but ibizeleli ngelo mfula. Kulawakho ngisuka khatshana khona. Izulu lalingani sibona ngomfula ibiyigelezile. Ngazisuke ezintabeni. Aba omama abaningi sifika khona ngabo. Asilasiforami kaphezu ethi sifika kusho even izikole zethu. Bakha khona kuthi le-primary le-secondary yakho emfuleni.
Nxa lisithi lapha lokudla kuyakhethwana, lithola ngaphi uncedo lokuthi kulungisiswe lolu daba?
Ukukhona amakhansela yesiyasiyethu yakahambe sibile ema-ofisini. Njengobubona ngapha tinedinga amakhansela ethu ngawe-MDC, asila makhansela e-ZANU-PF. Nxa ungelathingela amakhansela e-ZANU-PF, umumo ube nzima ukuthi abantu bathwale ukudla. Ngoba ukudla lokuyana bangakuthola. Kuyabuya kungenele iziphathamandla ze-ZANU-PF abathele isifunda khona ngale bazize babhale. Ina ngapha abaningi abantu baswele but siyasizuza ukudla esizuza ku-Under World Food Program. Bayasinika ukudla, ukudla kwakhona uzuza 6 kg ikhanda lomuntu. Seziyi-kg engase-10 kg umuntu uyadla afike ngaphi ngayo. But sithole ukuthi abantu bona bani abazize ukudla kwe-social welfare. Aziza futhi ngaphi. WFP uyathola ukuthi zithele nzima ngapha ngoba nxa ungelasihlobo esidalayo ungaso sihlobo sikasebhuku ukuthi kuzize ukudla kwakhona kunzima sibili.
Kule nhlelo eliziqhubayo njengabomama lokho ezisesekhona yini?
Ya, inhlelo lokuzisesekhona ngoba silama levels. Inhlelo leziyana ezama-self health group siyathikelana okuzimadlanyana but ngaphesinkingayo ukuthi imali ayisabona but inhlelo zikhona fika kuma-self health. Senza ama-plaster level association ukuthi siyakhetha ama-group abe lama-representatives amabili kube lama-group akhona kuhlanganisa na-25 community needs ama-representatives lana sesebenza labosebhuku lezinduna ukuthi si-achieve izinto ezinjengama-child abuse ngoba zivamile nama-early marriage ngapha le-domestic violence against women. So izinhlelo ezingabi ziyasinceda ngokufundisana njengabomama.
Lingabachiyela liphi ilizwi abanye benu khona ngapho ngolimi lwabo lwesitonga?
Ndakungira nomamama mumuli mubhinga sijatane tiberekela ntomu lwane malwazi amuja ari tivone tiri yakuriverekela sitokanakazi indira mukuri gasi yakati dindauka yane mali yesu tolevana kuchikolo nkambo ibumi zachikolo mbuvumi zechinga kudziziya vana vangu ndikadziziya varosemary matadei ndidziziye patience kusouth africa ndidziziye tendai mukuru ikuchinego secondary ndidziziye precious lastborn iri kusinga kwagovera endalimbaloko avonke benzi makandizi.
Hayi kuhleke leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosikazi Febi Dube ohlala eBhinga esinampande. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi sibongile kakhulu belela ngelihle okwakathesi ke kesikhangele ebezikhokhela. Ekuqhubekeni kokudonselana amandla kubandla leZANU-PF sokuxotshwa inkokheli yesigaba seMidlands. Lanxa ibandla le-People First selethulwe kusemthethweni lokhu lingakacandi umhlahlandlela walo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje livalelisayo igama nguChris Gande lilale.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.